kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lejona njani mthakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 26 kuNtulikazi 2018 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
lokhu okukhishwe yidalelwa umthethandaba kuyikunqoba kwamabalisi ngoba bese bencishwe bona ithuba labo, ilungelo labo lokuthi bevote ngoba bephiwe imisebenzi yizeki ukuthi bebe ngama-polling officers lokuthi bebe ngama-presiding officers.
Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni ithi kayithokozi ngesinqumo sekomishini yezokhetho esokufuna ukuphikisa isinqumo somthethwandaba esiyibamba ngamandla ukuthi iphe ababalisi abavotisayo izimota zokuhambisa.
Zasebenza ku-428 polling stations zakoBulawayo. Siqeda ukutraina izolo ama-polling officers namhlanje langa le-deployment. Sideploya i-material, sideploya i-personnel. Siyatshona ilanga ababesebe kuma-polling stations zabo bonke.
Abekomishini yezokhetho koBulawayo bathi sebegqibe uhlelo lwabo lokufundisa bonke abazasebenza ekuvotiseni kwangomvulo. Idale lesenethi lapha eMelika seliphasise iziqondiso zomthetho weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi kayithokozi la kancane ngekomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission, yona ethi ifuna ukuphikisa isinqumo esethulwe ngumthethwandaba weHigh Court esithi kumele ikomishini le ivumele ababalisi lezinye izisebenzi zikahulumende ezivotisa emaphandleni ukuthi ziphiwe isikhathi sokuvota ekhethweni ngeviki ezayo, njalo ikomishini le ibaphe izimota zokuhambisa. Kubika intatheli zindaba yethu uBathabile Masuku.
Umkhokheli wenhlanganiso yababalisi ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ, umnumzana Obert Masaraure, uveze ukuthaba lokudana ngokwenzakala emalangeni lawo ngemva kokuba amanye amalunga awezeki athi abenelisi ukuthi abavotisayo bengekho lapha ababhalisele khona bahambe bayevota. Lokhu kulandela isinqumo esethulwe ngumthethandaba waphezulu oweHigh Court onqume ukuba izekhi ilomlando wokubona ukuthi bonke abasebenzela kude lalapho ababhalisela khona baphiwe imvumo njalo belungiselwe okokuhambisa ukuze bengalahlekelwa lilungelo labo lokuvota.
Lokhu okukhishwe yidalelwa umthethandaba kuyikunqoba kwamabalisi ngoba bese bencishwe bona ithuba labo, ilungelo labo lokuthi bevote ngoba bephiwe imisebenzi yizeki ukuthi bebe ngama-polling officers lokuthi bebe ngama-presiding officers.
Omunye wababalisi osebenzela ezenka kodwa ekhitshwe lapho abhalisa khona, umnumzana Dali Dube, uveze ukudana ethi uncitshwe ithuba lokuvota.
Ingcekeza leyo, ngoba leyo yindlela yokuthi khona abantu ade kumele, part of abantu ade kumele bevote bengabesa kwanisa ukuthi ba-exercise i-right yabo yokuthi labo bevote.
Umnumzana Jabu Sikhosana olwela amalungelo ababalisi bemaphandleni uthi le indlela yokubandlulula amalungelo abantu ngoba amapholisa wona avunyelwa ukuvota okungekho emthethweni kodwa yincindezele abafuna ukuvota okusemthethweni.
Bona ngani indlela yokubandlulula someone's democratic right? Amapholisa wona why were they given ithuba lokuthi kuvota amapolisa lamasotha in an undemocratic fashion?
U-District Elections Officer wakoBulawayo owezeki unkosikazi Sthembiso Khuphe uthi bakhuluma ngakho ukuthi abantu banikezwe ithuba lokuthi bavote.
Sina abakobulawayo besivele sizame by all means ukuthi sibadeploye lapha abazavotela khona. Then abalutshwana banalabo abaqine sebefakwe endaweni ezingayisizwe lapha abazavotela khona. During i-training yethu besivele sikhulume ngakho ukuthi babanike ithuba nxa kungasebhizi laphana babathwale babahambise ezindaweni lapha abayavota khona.
Ababalisi abaningi ikakhulu emaphandleni bayakhalaza ngoba indawo abasebenzela kuzo lalapho ababhalisela khona zingumango, njalo izeki ithi yona ayila moto ezaneleyo ozokubathwala. Bayakhala ababalisi ngoba bethi lokhu kufana lokubuyisela isizwe emuva ngokuvalela abantu amalungelo abo. Eminyakeni abaningi bebengelandaba, kodwa lonyaka ngobuningi ababalisi bayachiseka ngokufuna ukuyavota belethe inguquko ezigabeni zabo. Abaningi bathi izekhu kumele iphumele egcekeni njalo yenze umsebenzi wayo ube lula, njalo yenze abantu bayithembe ngohlelo elwenzayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje iziphathamandla zezeki kobulawayo zithi sesigqibe uhlelo lokufundisa bonke abazasebenza ekuvotiseni ngomvulo. Ithi njalo abaningi sebehanjiswe lapho abazasebenzela khona. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Sekusele amalanga amane ukuba ilizwe liye ekhethweni, njalo izek isichaze ukuba isifike esibangeni esiphezulu samalungiselelo okhetho ngokugqiba ukufundisa abantu abazavotisa lokubasa endaweni abazavotisela khona. Isiphathamandla sezeki wobulawayo unkosikazi Sithembiso Khuphe uthe lisiyatshona elalamhlanje wonke umuntu ozavotisa uyabe eselapho azasebenzela khona.
Sokuseduzane lokhetho mhlaka 30 isoko sikhuthaza abantu ukuthi bahambe kuma-polling stations beregister. Amalungiselelo ethu asekhatshana kakhulu, sesitrainile wonke ama-electoral officers abazasebenza ku-428 polling stations zakobulawayo. Siqeda ukutraina izolo ama-polling officers lamhlanje langa le-deployment. Sideploya i-material, sideploya i-personnel. Lisiyatshona ilanga babe sebe kuma-polling stations zabo bonke.
Kusenjalo umgcini sihlalo we-election situation room unkosikazi Jenny Williams laye uthi bazathumela abantu abazinkulungwane eziyisithupha ukuba bayeqapha ukhetho kobulawayo eMathebeleland South leMathebeleland North.
Kulabanye abazakhangela bahluzisisa kumeni information le iqinile yini kumbeni hayi kulama exaggerations. Sitrainer ama data capturers lama verifiers wonke umuntu ngabe ebona kule nkinga abavotanga kumeni bachayiwe bengabe besidinga lapha eRainbow Hotel. Siqalisa ngomgqibelo siphutsha 2 days okuphela i-election sizozama results sizabe silapha eRainbow Hotel.
Umsekeli kaWilliams umnumzana Mike Ndiweni uthi abantu bakhululekile ukuthi baze lakho konke okuhle lokubi ngokhetho lwalonyaka, njalo basebenzelana lengatsha zonke zikahulumende ezibona ngokhetho kanye lenhlanganiso ezizimeleyo.
Sibeke izigaba esithi ngama response mechanisms ukuthi nxa kukhona ongahambi kuhle sisume sigijime silungise. Sileliga response ukuthi nxa kungaba lokunye okudinga ukuthi kungene amagqwetha akhona amagqwetha amelele ukuthi asebenze lokho. Njalo futhi lezi ndaba sile cele elikhangele ngokuthi imbiko nxa sokulunye okwenzakala ukuthi umhlaba kumele ube wazi sigijime sikusakaze.
Abazoqapha ukhetho baseZimbabwe labasuka kwamanye amazwe labo sebenyakazela ezweni lonke. Abezekhi labo bathi sebefike esibangeni esiphezulu ngamalungiselelo okhetho, bekhuthaza bonke ababhalisela ukuvota ukuba bayevota. Inhlanganiso ezizimeleyo lazo seziqalile ukusebenza behlola ngezokhetho. Izikolo lazo sezivalile kulungiselelwa ukhetho ngoba zonke izikolo zizaba zindawo zokuvotela. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Itale le Senate kwele Melika selipasise iziqondiso zomthetho weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act ezithi eZimbabwe kumele liqhube ukhetho olubalulekileyo nxa lifuna ukuvuselela ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili. Umbiko lo wethu lwenamuhla ngabakhuthaza ukuthi kuguqulwe umthetho wezidera lo abathi uSenator Jeff Flake lo Senator Chris Coons abakukomiti ye Senate Foreign Relations bona abake bethekelela eZimbabwe kunyanga esanda kwedlula lapho abenze khona imihlangano lomongameli Emmerson Mnangagwa amabandla aphikisayo kanye lenhlanganiso ezizimeleyo. USenator Flag ukhangelelwe ukubuyela eZimbabwe nkuliviki ukuyaqapha ukhetho. Iziqondiso lezi ezipasiswe yiMelika zikubeka sobala ukuthi nxa ilizwe leZimbabwe lifisa ukuvuselela ubudlelwano lelizwe leMelika, lona ilafakela umnumzana Robert Mugabe labanye bakhe izijeziso zenotho, kumele liqhube ukhetho olukhululekileyo njalo ababusayo bakhangelelwe ukuthi bazaqhubela intambo zombuso abazanqoba. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Joseph Chuma, ilunga leZANU-PF.
Thina esikwaziyo ngapha eZimbabwe sizimisele ukwenza ukhetho olubalulekileyo njalo olukhululekileyo oluzavumakala futhi ngumuntu wonke. Ngakho-ke asibe sabele, umongameli wethu ubaba u-Emmerson Mnangagwa Mnangagwa ufake sobala bana iZimbabwe isivulekile ukudlelana namazwe wonke. Niko savula nokuthi bona abakhangela ngezokhetho ukuthi uthethe njani, akukoke sibavumele ukuthi nakababuye bonke babuye bazozibonela kuthenza lolo khetho ngoba kunanto esiyesabayo. Bakhuluma futhi izini lapha abesibuthweni basho njalo bana hhayi abusize kungenele lonto nxa sokwenzakele okwenzakeleyo bazayabukela khonoko ozele kukhona. So akunanto kumele isathe ngabantu, akunanto esabisayo, yonke into nengendlela ayiqondileyo.
Ye, kodwa siyabona-ke amabandla aphikisayo athi hhayi ukhetho lolu aluqhutshwa ngemfanelo njengoba bathi-ke izek unganayenzi kuhle. Pho bazakwenza njani ukhetho olubalulekileyo baba Juma?
Aphikishayo lawa mina nxa ngukhangele mina bona nto yikuzikhulumela njengoba abantu bakhona usakwazi ukuthi bafunani. 1 minute yeza bewutshele bethi yona hayi vele ukhetho sesinqobile, next minute ha akumanga kuhle, next minute hayi thina vele silokuza. So kahle kahle yona into abayifunayo awusoze ukhonze yikubona even abadala ababebuyile lapha okhofi yamani baze bakhunga kuthi ha amanye amadimanje la esikacela aseyiyo lawa kusazwakala kuyona kuyina ofunakalayo kahle kahle. So akula nje ey'lezekele, of course kunzima vele kuthi yona into ibaluleke 100%, akubaluleki lula kodwa khonoko okukhona sizamile silula into yonke izekale ngendlela obelezekale ngayo.
Kodwa-ke siyabona ukuthi njalo nxa sukhangele babajuma kulakhonoku-ke ukuthi okunye kwangikhona akuqedakali ukuthi ama-ballot paper adintwa njani konke lento ezinjalo. Lina liyasuthiseka kodwa yini ngakho khonoku?
Thina njengebantu elezantimu basingeneni khonapho.
Umnumzana Joseph Chuma umela iphelani laba Mpophoma kutale lephalamende engoyebandla leZANU PF. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi uzimisele ukubumba uhulumende olamalunga amabandla achiyeneyo agoqela aweZANU PF enganqoba kukhetho ukuze kube lenqubela phambili elizweni. Ekhuluma emhlanganweni awenzele eshitunguiza namuhla, uChamisa uthe kuqakathekile ukubana kube lokusebenzelana phakathi kwabantu beZimbabwe ukuze ilizwe liphumelele. ukhuthaze njalo inkulungwane zabantu abaze kulomhlangano ukuthi bayevota ngobunengi basuse izano PF embusweni ngomvulo.
We are ready for accommodating bamwe, but that's now. So that we are able to move forward. Bamwana dikunza, mchanzi are GNU. Aticha adi kwa GNU dilutes our focus. Takana GNU diverts our firm path to a new dispensation. What we want is probably an inclusive arrangement. Where we are able to take from the basket of ZANU-PF full of rotten apples, a few good apples. So we are ready to work with you, but in the context of the transition.
Umnumzana Nelson Chamisa ekhuluma ke lapho emhlanganweni awenzele eshitunguza namuhla esithi lanxa engelaso isifiso sokuphatheka kuhulumende wenkazatho uzimisele ukubumba uhulumende olamalunga amabandla atshiyeneyo agoqela awezanu PF enganqoba ukuze kube lenqobela phambili elizweni. Omunye okhulume emhlanganweni lo ngumnumzana Job Sikhala yena uxwayise izano PF ukuthi izawukhomba onotshwala ingavele iqilibezele kukhetho. Kuzafiwa elizweni kungenzeka lokhu, kutsho uSikhala. Kodwa uChamisa uphange wamqondisa uSikhala wathi umanyano MDC Alliance agalaso isifiso sokwenza udlakela.
This time we will never allow ZANU-PF to be our God.
Umnumzana Nelson Chamisa eqondisa umnumzana Job Sikhala ke lapho njalo echasisa ukuthi umanyano MDC Alliance awulufuni udlakela njalo uxwayise abantu ukuthi kumele bavote ngokuthula njalo baziphathe kuhle ngaso sonke isikhathi. Kunjalo nje uncintisa kukhetho lokudinga umeli wemagunje elilunga elizimeleyo umnumzana Godfrey Gandawa uthi ucatshile ngemva kokuhlaselwa kwemuli yakhe ngamadoda amane abehlome ephelele izolo ebusuku esithi adinga yena. UGandawa uthi ubengekho ebalekile ngemva kokuncwetshwa indlebe ukuthi kulabantu bezanu-PF abafuna ukumbulala bemethesa icala lokukhuthaza uZulu ukuthi engaze avotela umongameli Emmerson Mnangagwa. Uhlelo lwe-Life Talk asihluzeni bomama lamhlanje sipha abesifazana ithuba lokuxoxisana loZulu ikakhulu labo abancintisayo kukhetho. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umsekeli kamongameli weMelika umnumzana Mike Pence uthi ilizwe lakhe lilakho ukwethulela eletheki izitsheziso zenotho nxa lingala ukukhulula umfundisi uAndrew Brunson waseNorth Carolina obotshelwe icala elokuthi ungumcubi weMelika. Kufe abantu abangamachumi amabili lasithupha kwaNyamalala bedlula amakhulu engozini yokudilika komduli wedamu esigabeni selaso kwele South Korea. Abancintisa kukhetho lokudinga amakhansela lamalunga edale lephalamende baqhubeke ngemikhankaso yabo namuhla becela uZulu ukuthi ebavotele. Abanye babantu laba ngumnumzana Thamani Ncube odinga ukuba ngukhansela kaward 11 ebulilima West elilunga elizimeleyo kanye lomnumzana Ilosi Nyoni OMDC Alliance odinga ukumela eBulawayo East edale lephalamende. Sexoxe lababili laba uNyoni wasungula ingxoxo echasisela uZulu ukuthi kungani emele emvotele.
Into emgqoka kathesi i-economy yelizwe kayimanga kuhle. Ilizwe leli seli yi-vending economy. So sizazama njenge-MDC Alliance nga siyinqobile ukuthi silungise i-economy. I-legislation enye ikhona ifuna uku-implementwa kuphela. Siyakwazi ukuthi kule corruption izimali ziyadliwa abantu abenziwa lutho. Ngiza kunika umzekeliso lapha ku-Operation Restore Legacy eyenzakale last year. Laba ababusayo kathesi bangena besithi bafuna ukuqeda i-corruption kodwa akukwenziwanga lutho lapho. Umuntu onguye osegwetshiwe kuthombo kuphela, abanye laba abaningi kabenziwanga lutho. Kwakhulunywa le ndaba yezimali externalization, indaba yakhona yaphelela emoyeni. So mina ngangiphumelele ngangena sizaphusha ukuthi laba abantu abale corruption basentenswe. Nga sesingenile savusa i-industry, wonke umuntu uza kuya emsebenzini imali ezikhwameni.
Ncube, kungani uzibona ufanele ukumela abantu baka ward 11 ube ngukansila wabo?
Okwakuqala ngithanda ukuthi khona kunanzeleleke ukuthi khona ngike ngaba ngukhansila esikhathini esidlulileyo njalo ngasebenza nabantu. Kungakho isifiso sokuba ngukhansila kahle kahle asivelanga kimi, sivele ebantwini ngemva kokunanzelela ukuthi khona kukhetho oludlulileyo umuntu onqobileyo ekhethweni ngumuntu obelesifiso sokuzihlalela angaphezulu esingathi ngama-issues abantu awe-development. So ngazona lezo zizathu kwenza ukuthi khona abantu bananzelele ukuthi khona ukukhetha ibandla kuphela, bengananzeleli ukuthi khona umuntu lobundwithi lobuciko obunganani. Kuyingozi ngoba ibandla lingafaka idonki kuthi ukuthi khona abantu bazaqeda isikhathi eseminyaka emihlanu idonki ingayenzi lutho, kumbe lingafaka imbuzi kumbe yini kuthi ukuthi khona bazasokola okweminyaka enaleyo eyabilandela. Kungakho abantu bathe ngokunanzelela ukuthi inhlelo zonke esasizisungulile azisahambi. Bangicela ukuthi khona hayi indoda besicela ukuthi khona usimele ecouncilini ngoba lama issues okumele ukuthi khona ngabe ayahamba, kodwa ami benanzelela ukungithi bami ekuphatheni inhlelo zomphakathi.
Ubaba uNyoni, akukhulume labo abantu bebulawayo East bakulalele ngamafitshane, ubethulele umbiko wakho yokugcina kungakenziwa nje ukhetho.
Bantu bebulawayo East linga votela iteam MDC Alliance. Lapha ngikhuluma ngopresident uNelson Chamisa, ngami uIlos Nyoni, ukansila kaward 4 uSala Jigora, lo kansila kaward 3 uTinashe Kambarame. Kuzaba iteamu eza imela kube le development esigabeni. Siyakwazi njengoba ngike ngakhuluma ukuthi imithetho eminye ikhona, eminye njalo ifuna ukulungiswa. For example, indaba zema-potholes lezi, siyakwazi izinara yathatha over imithelo yezimota. Siza kubisela emuva lokho, imithelo yezimota ibuyele kuma councils ukwenzela ukuthi i-revenue ibe khona. Ngibuye njalo briefly, ngilinike example, siyakwazi ukuthi sake saba ku inclusive government ngo 2009 kusiyafika u 2013 ama cellphone lines ngo 2009 umuntu wayekhipha inkomo kodwa uChamisa nguye ngu minister of ICT that time kwaqina sokulungile ama lines esitha ama dollar kade siyakwazi nge dollar uyathola ama line amabili singakhangela njalo uprofessor Westman Ncube engu minister of industry and commerce ukuthi kwenzakala sikhangele ubaba othintayi PT engu minister of finance imali ayisitholakala emabhenki ngicela ke lingivotele ukwenzela ukuthi njengoba tester ukuthi sasibutha njani kwi-inclusive government.
Mnumzana Ncube akuyigqibe khonapho balalela abantu
ebantu ezakhamizini zebulilima ikakhulu ebantwini babomadlambuzi ngilezinto ezinhlalo engikhangelele ukuthi khona sigcine kuzo aluba ngithe ngakhethwa ukumela isigaba lesi. Into yakuqala yindaba yomhlabathi i-land ownership. Ungananzelela inkomo uzathola ukuthi khona abantu basemakhaya bahleli kuphela abala okungathiwa khona i-ownership yomhlabathi abahleli kuwo. Umuntu wakhona angaze aginqe adevelope njani. Kusase kuseni angavuka atsheliwe ukuthi khona hayi wena suka lapha umhlaba lo awusakufanelanga kumbe suthengwe i-council kumbe suthengwe nguhulumeni. So abantu kumele ukuthi khona indaba naleyo yomhlabathi kugcile kuyo abantu baphiwe ubunini bomhlabathi abazalelwa kuwo bakhulela kuwo. Then indaba yesibili indaba yamanzi ukuthi khona abantu bebenatha lezi nyamazana emadamu nasemachibini lapha asikho kwempilo yanamhla singeke sathi khona kutshengisa ukuthi khona sisaphila impilo yanamuhla. So kuzadinga ukuthi khona inhlelo zamanzi zithuthukise kwenziwe imigodi lapha lapho kunatha khona izinkomo amadamu aphithukiswe.
Umnumzana Thamani Ncube udinga ukuba ngukansila ka-Ward 11 eBulilima East. Ubexoxe endawonye lomnumzana Ilos Nyoni OMDC Alliance ofuna ukuba ngumeli weBulawayo East ePhalamende. EGwanda lakho isiphithiphithi bayakhankasa. Kubika u-Albert Ncube.
Loba nje kungasensuku zatshala iZimbabwe kangelele ukuqhuba ukhetho laba bancintisayo lokhu bebhoda bedinga usekelo endaweni ezithiyeneyo. Abanye ngababhoda ngemizi kude abanye bahlangana lezakhamizi embuthanweni eqoqwa zinhlanganiso ezizimeleyo. Ngolwesine abanye abazancintisa ukhetho bahlangane lezakhamizi eGwanda emhlanganweni obuqoqwe inhlanganiso ye-Community Youth Development Trust CYDT kanye le-Women's Institute for Leadership Development WILD. Umnumzana Jackson Lunga owebandla elisacathulayo leZimbabwe Partnership for Prosperity ZIP uthi angakhethwa kuba ngumeli weGwanda Central edale lePhalamende uzahuga osomabhizimusi bakuleli abasemazweni.
EGwanda silabo abafowethu abalamebheji ukuthi ngenabo nabanye bakhona abalama-videos millions of dollars ukuthi bangabuya bheki lezi-investa kunalapha eGwanda singalathi ngamakhiwo kuba kufunela ama-investa angamakhiwo silabo abantu abamnyama abakwanisa abantu beGwanda ezizalwane zeGwanda ezingabuya khonapho zibe-investa zithuthukise iGwanda ibe ngenye indlela emangalisayo but those people are not coming. Why? Because kulamasela uhulumeni.
Omunye onqintisa eGwanda Central ngumnumzana Brian Ndlovu omanyano we-People's Rainbow Coalition yena uthi ukhathazekile ngokusilela kwezikolo kulumhlubulo.
And then when we sit in Parliament, what are we discussing about these scholars of Sekwana? To discover which is scholars that you see, the Kachana and Kachana. Umpuan, what does it mean? Who work up almost more than 15K, they almost 10K, who said they're Guarani in the secondary school. Also, they're Guarani in the Rahma Mokana. Those are the things that we should be looking at as an MP in Tabus at the Parliament.
Umnumzana Thapi Ncube onqintisa ukhetho lwamakhansila elilungu elizimeleyo ku-Ward 14 uthi izakhamizi zibhekane lodubo lwamanzi lokusilela kwemisebenzi.
Ward 14 yindawo elamanzi amaningi kodwa aliphansi akula zibhorane laphana. Okunye sifuna ukuthi sikhangele nje intuthuko ekhona laphana ku-Ward 14 kulabantwana abaningi abangasebenziyo. Ikanti ikhona imizamo esingayenza siyi-community sikhangele kuma-youth ukuthi abantwana babe lemisebenzi abangayenza ngezandla.
Kusenjalo amalungiselelo okhetho asekuzingeni eliphezulu njalo laba abazavotisa sebeqalile ukufika lapho abazavotisela khona. IZimbabwe izaqhuba ukhetho ngomvulo.
Siyabonga Albert Ncube isikhathi tu mthwakazi omuhle kodwa lingayikatshana elalelani iLife Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.